udubo esilalo ngolo ukuthi asila imithetho, asila ama-policies a-consistent. Kathesi nxa kuyukuthi umuntu uyafuna ukuthi azifakele imali yakhe lapha eZimbabwe, uyabe ezibuza ukuthi nxa sengifuna ukuthi ngiyithathe engxenye yaleyo mali ngiyibuyisele lapha engivela khona, ngingakwenza njani bengangibophi? So imali yami isevini lapha eZimbabwe? So udubo ayisilo olokuthi thina sila potential, mbona njengani i-economy yethu ile potential enkulu kakhulu. Udubo yilo lolo olokuthi asila mthetho eza encourage umuntu ole mali yakhe ukuthi ayibuyise, engasabi ukuthi ingabuya imali yangkhona engahlupheka ukuyibuyisela lapha avela khona.
Kodwa umthetho ojonge ukuhambisa inotho kwabensundu o indigenization sowaguqulwa, kungani belokhe besesaba bakwamanye amazwe?
Ayisiyo indaba ye-indigenization kuphela, ungananzelela uzabona ukuthi umuntu athumezele imali phandle welizwe akuvunyelwa lapho elizwe laseZimbabwe. Abakwenzayo bakwenza ngendlela eziphandle komthetho okunenkwangkhona. Izimali eziphumayo lapha eZimbabwe, izimali eziphuma zisiyothenga esingabe sifuna ukuthi sikusebenzise lapha eZimbabwe.
Okunye okubambe inqubela phambili ngeke sithi lukhetho yini, ngoba umnangagwa uthi osomabhizimusi abaningi bakwamanye amazwe bamtshela ukubana basamele lukhetho.
Lelo iqiniso sibili, ngoba esiwaziyo ukuthi ungasenani ukuthi sesilobukhokheli obutsha yiZANU-PF ekhokhelayo. Abantu bebelahle ithemba ngeZANU-PF. iZANU-PF bebebona njengani ayiphathi engafuni ukuthi ihlale kuhle labantu, iphathi engafuni ukuthi abantu babuye lezimali zabo. So abantu basakhumbula lokho ukuthi abo mungamelo Emmerson Mnangagwa labanye bakhe ngabantu beZANU-PF.